bafonelwe ngezikhathi zabo-10 ekuseni zobanje besebenzela e-town khona ngale bahle balungiselela ukuthi bahambe baye e-central badlula bekhuluma leloya bahle beqhubeka besiya kobulawayo central police station lapha ababuzwa khona imibuzo ngamapholisa e-law and order and ngiqine ukukhuluma nabaseduzane lakhona ngale about 20 minutes ago besithi lokho begciniwe khona ngale central angazi ukuthi babuzwane kodwa bekungakashiwo ukuthi bayababopha kumbe bababopha njalo icala lakhona afika litshelwa ukuthi licala lani yikho esikucabangelayo ukuthi kungabe kuzokwenza nge-demonstration eyayenzakala nge-Friday ngemva kokugwetshwa kukachief
kukhona elakwenzayo yini okwakusephula umthetho
hayi thina ngokubona kwethu sicabanga ukuthi akula nto esayenzayo ehambisana lokwephula umthetho ngoba abantu babehlabela phandle kwekoti njalo abazange bahlabele phakathi kwenkundla njengamanje ama-lawyers amele induna ayenzile i-appeal so basalinde i-date yokuthi kubuyelwa nini ukuthi there be a reviewer i-decision leyo ukuthi agwetshwe ubabukhayisa and lathi sicabangele ukuthi ngalelo langa sizobe sikhona lathi e-court
nxa latshengisela liba ningi kungani kubizwe laba ababili kuphela
kuyasimangalisa lathi ukuthi kusetshenziswe criteria bani ngoba futhi ngelanga lange-Friday kwakungasikho ukuthi kwakulamalunga eMthwakazi Republic Party kuphela kwakulozulu wonke nje owakobulawayo oconcerned yibo abantu ababekhona ukuthi kuze kugcine sokubuzwa abaMthwakazi Republic Party mayelana ngalokho kwayenzakala ngolwesihlanu sokuthi kuze kukhethwe bona labo bebabili kusetshenziswe criteria bani afika kuzwisisi lathi kodwa-ke thina vele okuhlupha kakhulu okuhlala kusenzakala kumalunga ethu ikuboshwa mihla lamalanga
lanxa kungelasizathu
phela kuyahlupha ukuthi sithi abantu balecala nxa bebotshwa ngendaba yephosa ngoba it is a contestable section ekhona ku-constitution esikhangela esicabanga ukuthi incindezela amalungelo abantu ababebefuna ukuthi batshengisele lokhu ababe bengakuthokozeleli ngoba kukhona phela ku-constitution kodwa uhulumende usebenzisa yona iphosa ukuze ayenze ngathi abantu balamacala bona bengalawo.